siyabonga Jonga lo Chris lingaba lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngomvo lomhlaka 19 ngozibandlela 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mungela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Yeah, yathi sivakatshele isibhedlela seParanyata siyabona izigulane. Hayi, sibona ngale kubuye kuyadanisa okumangalisayo. Izigulane ezilimeleyo, abantu baqhamuka izinyawo, abanye balimele baqhamuka izisu.
Amapolisa ethula amabizo abantu abafele engozini yomgwaqo phakathi kwamabhasi amabili emgwaqweni weHarare Nyamapanda izolo ebulalise abantu abangamachuma amabili lasithupha.
Elemelika lamuhla linanse imisebenzi kamoyi uMartin Luther King Jr. owayelwela amalungelo abantu abansundu wabhubha ngomnyaka ka-1968.
Uhulumende uthi umkhuhlane woqhuqho ulokhu oyingozi ikakhulu kwabesifazana abazithweleyo labantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa namhla ethule amanye amabizo abantu abafele engozini yomgwaqo phakathi kwamabhasi amabili emgwaqweni weHarare Nyamapanda izolo kwafa abantu abangamachumi amabili lasithupha. Abantu laba bagoqela abane abavela emulini inye. Umphathintambo obona ngezabelo umnumzana Ignatius Chombo kanye lomphathintambo obona ngezemigwaqo umnumzana obhethi Mpofu bethekelele abalimeleyo abalaliswe esibhedlela seParirenyatwa eHarare namuhla. Umnumzana Chombo uveze ukuthi uhulumende usethethe isinqumo sokuthi ingozi le ibe yingozi ethinte ilizwe lonke, i-national disaster ngesiNgisi, okutsho ukuthi uhulumende uzancedisa imuli zabafileyo labalimeleyo. Ingozi le yenzakale phakathi kwebhasi yeZubco lePioneer. Iningi lisola uhulumende lisithi uyehluleka ukulungisisa imigwaqo esimagodigodi ilizwe lonke. Lanxa kungakaveli sobala ukuthi ingozi le ibangelwe yini, umnumzana Mpofu uthi uhulumende ulakho ukwehlisa isiqubu izimota ezimele zihambe ngaso njengendlela yokwenqabela ingozi. Sixoxele Mpofu yena othi uzwe usizi kakhulu ngakubonileyo eParirenyatwa namuhla.
Ya, yathi sivakatshele isibhedlela seParirenyatwa siyabona izigulane. Hayi, sibona ngale kubuye kuyadanisa okumangalisayo. Izigulane ezilimeleyo, abantu baqhamuka izinyawo, abanye balimele badabuka izisu. Hayi, kade kuzwisa ubuhlungu njengomzali ukuthi ubone lokhu kwenzakeleyo. Kodwa into ebuhlungu kakhulu yikuthi abantu bona laba abalezimoto ezibulala abantu lokhu kusenzakala even sibatshela sixwayisa ukuthi hayi lingagijimisa izimoto kakhulu, lingahambi ngezikhathi ezingamela ngahanje ngazo nxa ezibusuku. Kodwa le yenzakale emini sithe sifika nje abanye ade besanda ukufa. Into engikhulume ngayo Blessing ukuthi kunzima ukuthi siqale ukusebenza eminye imizamo efuna uhulumente ukuthi ilungise imigwaqo. Kulabantu abaningi abafuna ukuncedisa ukulungisa imigwaqo. Lathi ngiyasifisa njengominista kondiseza umgwaqo. But imikhuba efunakalayo imnenga kakhulu ukuthi khona igcina siphuzisa ukuthi izinto lezi isiphuza ukuthi izinto zenzakale ngesikhathi okumele zenzakale ngazo. Kanti kumele kungene kuma-committees, kungene ku-adjudication, kuthiwa khona kuxwayisisa ukuthi imigwaqo lo kumele wenziwe ngubani, ngemalini, nini, njani. Konke lokhu yikho kusibisela emuva okumangalisayo. Kodwa kumele kwenziwe, kodwa ungayekela ukukwenza. Basebehamba bekukhuluma kuthiwa khona hayi ningisho zinto ezokumenemene, into ezani. Kodwa abantu bakithi bathwele nzima emgwaqo izima izemabhasi layo bezinto zabo ngagixwayisile ekupheleni komnyaka ukuthi na hhayi abantu abake ba-reduce i-speed bengagijimi kakhulu nxebetela abantu njalo ama-speed limits abhalwe emgwaqweni leyo lokho lana ayenziwe umgwaqo isesemitsha khathesi umgwaqo silamasigayi salunganga simdala silama-potholes sinciphile kwezindawo imoto nxa zihlangana zigcina sezifuna ukuthintana lako sekumele sibe lo mthetho ukuthi na imigwaqo yethu lemibi kungcono sibe ama-limits e-speed ukuthi na enxa yehliswe ukuze abiselwe lapha yikho khona imigwaqo silungisiwe.
Umnumzana Obed Mpofu ngumphathintambo wezemigwaqo sixoxe laye eseHarare.
Inhlanganiso yamankampani azimeleyo eye Confederation of Zimbabwe Industries ithi iza kuvala umhlangano omkhulu ngolwesine eHarare okuhlolisisa isimo somnotho welizwe. Umhlangano lo obizwa ngokuthi Annual Economic Outlook Series uzabe ulesihloko esithi Taking Zimbabwe Industry to the Next Level. Isizathu ayethule umbiko lo ebulenjini beinternet kuwebsite yayo ithi ikhangelele ukuthi kuza kuba lenhlanganiso eziningi ezizabuya emhlanganweni lo. Ezigoqela iWorld Bank, International Monetary Fund, iziphathamandla zikahulumende, labaqondisi bamankampani. Iziphathamandla zikahulumende ezikhangelele ukuthi zizabe zikhona zigoqela umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa, umnumzana Mike Bima, okhangelane lezamafekthali, umnumzana Christopher Mshowe, obambe uhlangothi oluqhuba uhlelo lokwabela uzulu amashezi amankampani emazweni, umnumzana Walter Chitakwa, obona ngezemigodi labanye babo. Umhlangano lo wenziwa ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo ngenxa yokuswelakala kwemali yokuvuselela amafekthali lokwesaba kwabosomabhizimusi bemazweni ukuthi bavule amankampani elizweni ngenxa yohlelo lwe-indigenization. Ukuze sihlaziye lolu daba, ake sizwe umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezonotho njalo okunhlanganiso ye-Liberal Market Solutions, exoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Into yokuxoxa lamahlalaphansi bekhuluma ngenkinga ze zomnotho wethu aso into entsha vele ihlale ikhulunywa ngayo kodwa ikuthi nxa umbuso wakhona ungakalungisiswa ama-policies akhona elokhu exotshana labo indigenization lokuthathela abantu amapulazi kungela ama-property rights singazi singabhala ama-doctorates amabhuku ama-doctorates e-economy aso zisilungise lutho.
So kodwa wena ofisa ukuthi ngakukhulunywa ngakho khonapho ungathi kuyini
ukuguqula-ke imithetho ehambelana le ama-investment imithetho yakhona ilungisiswe ukwenzela ukuthi abaletha izimali bengesabi ukuthi imali yabo iyathathwa okuqondane lokuthi ilungelo lempahla ama-property rights ama-companies afake izimali lapha afuna ukuthenga ama-factory babe nethemba lokuthi bengafaka imali bazavuna izithelo zakhona sozithathwa nguhulumende yikho kungathi ukukhulunywa ngoba inkinga yakhona vele iyaziwa kodwa kulokwethiwa nxa abantu bezama ukuthi bachasise ama-policies akhona.
Siyakhumbula-ke baba Ngwenya, kule SAPES eyake yenza umhlangano ongani uyafana kwaphuma sibili izinqumo eziningi kwaphelela emoyeni, kambe ukuthi lalokhu lakho kuyaphelela emoyeni yini?
Uyabona ayiso SAPES kuphela, i-ZNCC ngoJuni, i-CZI ngo-August, lasi i-MCOS, i-Minister, i-Chamber of Mines, inhlanganiso zonke lezi zomnotho lezi ziyenza imhlangano yayo ama-resolutions akhona balawo i-consultative forum enjalo hambe nje bayethatha ama-resolution akhona enziweyo baye kubima ku-Minister of Industry and Commerce bayebuza ukuthi kanti ama-resolutions izinqumo lezi esazenzayo sezingaphi wakhona akudingi oma imhlangano yikho ngisithi vele lokhu nje kuxotshana lezithunzi kuphela.
Pho manje baba Ngwenya uthi akuyekelwe vele abantu bathi akuselanto bangayizwa
ngoba i-dialogue ukukhuluma kuqakathekile kodwa ukukhuluma nje kuphela kungela umuntu oyenza i-follow-up ukuthi ama-resolutions akhona ayi-implementa akuncedi lutho kufanele kube le-implementations ama-policy documents akhona amaningi ozimpressed azimasses kodwa akula implementation.
Lo umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho njalo kunhlanganiswa i-Liberal Market Solutions obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave lakushortwave 4930 12080 laku 15775 kHz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Esinye isebenzi sebandla eliphikisayo eleTransform Zimbabwe sisiwe esibhedlela izolo kulandela ukungena emzini kwabantu abangaziwayo. Emzini kamkhokeli webandla leli umnumzana Jacob Ngarivume eHarare ebusuku. Leli bandla lithi kubonakale umuntu eseqa umduli wejurawol endlini kaNgarivume yena obengekho lemuli yakhe. Endlini le bekulesisebenzi ezibalisa unkosazana Florence Wonyimo. Abalinda lindlu bathe bengena endlini bathola uWonyimo eseqalekile ngemva kokuhlanza. Lanxa odokotela bengathandanga ukukhuluma le Studio 7 ngalolu daba, abanye abasekeli baleli bandla batshelele umsakazo ukuthi uWonyimo uhitshwe intuthu elakho ukubulala umuntu lanxa bengayibethanga ngegama. Ngenyanga edluleyo, omunye njalo untombazana osebenza emahofisini kamsekeli kamongameli, umnumzane Mason Mnangagwalaye waqaleka ngemva kokuhotsha intuthu enakanelwa ukuthi yayithelwe emahofisini la. Odokotela bathi lintuthu nge-cyanide. UChris Kande weStudio 7 uxoxele siphathamandla sebandla leTransform Zimbabwe, umnumzana David Rodi, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Amagada abona umunye umuntu eyeqe ijurawall engena phakathi laphana e-residence ka-president weTransform Zimbabwe, uPresident Jacob Ngarivume. Lona wayengabonanga ukuthi amagadi sembonile engena laphana. So athi sebona ukuthi awu sebembamba wahle waphosela igasi endlini kade yayilelwe kupha kulabantu bale khonapho kuhlanganisela uBlessing oNyimo kwakulabanye abantu khonapho endlini. Indoda leyana yasebaleka yakhwela futhi ejurawo isecela phandle. Sikhuluma nje kathesi uOnyimo uFlorence Onyimo uhambiswe esibhedlela ukuthi bayehlelise ukuthi kanti kuyini ubanjwa kuyini. Udokotela uthe yena uyacabangela ukuthi it's a gas poisoning. Umuntu lo wazama ukuthi apoison abantu endlini esebenzisa i-poisonous gas. Umuntu sibona ukuthi wayethunywe by somebody from an enemy camp. Siyacabangela sibili.
Ya manje ungasitshela ukuthi manyathelo bani eselizawathatha nxa sikhangele isehlakalo leso?
Khathesi thina sihambe emapoliseni bavula i-docket, kodwa siyakwazi sibili ukuthi isigangi lesi basibambe. Siyakwazi sibili ukuthi hayi ukukhuluma nje kuphela. But thina asekeli ukukhuluma njalo, asekeli ukukhuluma sibili ngesenzakele esifana lalesi. Sizabe sikhuluma sibili, sizabe sitshengisile izwe ukuthi thina singobani.
Yena usisi lo osesibhedlela ukhangelelwe ukuthi engakhululwa nini esibhedlela?
Khathesi asila sikhathi sibili ukuthi asiphiwanga isikhathi ukuthi angakhululwa. But udokotela ngokutshengisa kwakhe uthe yena bafuna ukuthi babone ukuthi uzabe recover njani.
Lobe kungumnumzana David Rodi, isiphathamandla sebandla leTransform Zimbabwe, obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare.
Kolunye udaba lwezombusazwe, ibandla le-MDCT belilomhlangano wokudinga amacebo okuhlenga ilizwe ebunzimeni bezomnotho welizwe eHarare ngempelansonto. Esinye sezinqumo esithethwe emhlanganweni lo yikusungulwa kwesikhwama sokuphathisa amalunga aleli bandla ngesikhathi ewelwe ingozi, ama-burial society. Okunye njalo kuzasungulwa ileli bandla isikhwama sokuphathisa abagulayo i-health insurance ezenziwa ngokumanyana lamankampani ayenza lumsebenzi. Elemelika lamuhla linanze imisebenzi kaMoyi uMartin Luther King Jr. owabhubha ngomnyaka ka-1968. Ilanga leli linanzwe ngokwenziwa imicimbicimbi etshiyeneyo egoqela ukuncedisa abaswelayo kanye lokufola. UMoyi wazakala ngenkulumo yakhe ethi I have a dream owayikhuluma ngomnyaka ka-1963 khonapha eWashington DC yokukhuthaza ukungakhethani ngemihlobo eyabokwa ngabantu bamazwe atshiyeneyo kanye labanye abamhlophe khonapha eMelika. Umnumzana King wazakala ngomnyaka wazakala ngomnyaka ka-1955 lapho akhuthaza abantu abansundu ukuthi bekhalale ukugada amabhasi eMontgomery, Alabama ngoba bebandlululwa. Wathola isicoco se-Nobel Peace Prize ngomnyaka ka-1964. Omabona kude batshengisa imifanekiso etshiyeneyo ngempilo kaMoyi, ogoqela othiwa Selma yena otshengisa uMoyi elwela ilungelo lokuthi abantu abansundu bevote. Kusenjalo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Handel Mlilo, utshele Studio 7 ukuthi ubandlululo alukapheli kwele Melika, ikakhulu kukhangelwa izehlakalo ezisanda ukwenzakala ezigoqela ukudutshulwa kwabesilisa abansundu abangahlomanga ngamapholisa ezigabeni eziningi zelizwe.
Like discrimination iphela wonke umuntu uyabe esehlezukuthi. Kodwa ke esikubonayo khathesi ukuthi yona ilokhu ubandlululo lolo lwalukhona kalukapheli lusasekhona. Abanye abantu kubandlululo luba khona ngoba ngoba bengabantu abamnyama kungengama-Hispanic. Kodwa kule nto leyo yokuthi abantu khathesi kulo bandlululo ngoba i-opportunity, ngikhuluma ngesikhiwa ngiyaxolisa, i-opportunity yokusebenza, i-opportunity yokuya esikolo kayikabi khona kwabanye abantu. Ilanga lalamhlele kaMartin Luther King lisikhumbuza khonokho ukuthi umsebenzi kawukaphela.
Uke watsho ngaphambilini kwalingxoxo ukuthi lokhe kulo bandlululo oluvela emapholiseni, kakhulu sikhangele abesilisa abansundu laba ukuthi bangani babandlululwa kulabanye.
Ubandlululo lukhona sengivale ngezwa abaningi abantu abadatiswe izinto lezi besithi bona kwezinye isikhathi uzwa amapholisa besithi bona bayesaba abantu abamnyama, abafana abamnyama bayabesaba. Yikho kwezinye isikhathi besenza izinto lezi abazenzayo ngoba abantu kabathembane lapho nxa besetreating. Into mele yenzeke ukuthi bona amapholisa onala amele lafundiswe phela ukuthi abantu laba abamele ababakhangelayo abamele babaprotecte. Kuze isikhathi amapholisa akatrenwanga, kafundiswanga ukuthi benzeni nxa besendaweni. Into enkulu yukuthi abantu bamele baphiwe khonokho engithi i-opportunity. You know, zikhona abantu besesikolo, abantu bebele msebenzi.
Kodwa kuyini okwaguqukayo kusukusela ngesikhathi sabo Martin Luther King Jr. lapho kulwelwa amalungelo oluntu? Sikhangela ukuthi imfundo sebeyenelisa yini ukuthi beyifinyelele abantu abamnyama la lemsebenzi lakho konke nje okuphathelane lezomnotho welizwe.
Hayi, phela athi ukhathesi kungconywana andikhathesi andisilo president o-African American usekhethwe kabili kuyatshengisela ukuthi i-study iyaphambili. Xa kuthetha umuntu ongu-African American umthathe ngu-president, siyakwazi ukuthi abaningi sebelawo ama-opportunity la ukuthi baye esikolo.
Lo mnumzana Handel Mlilo, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseMaryland.
Live talk lamhlanje sikhangela ingozi zomgwaqo kulandela ingozi phakathi kwamabhasi amabili izolo ebulalise abantu abangamachumi amabili lasithupha 26.
Lithumele i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Umphathintambo wezempilakahle lokunakekelwa kwabantwana uDokotela David Parirenyathwa uthi umkhuhlane woqhuqho ulokhu yingozi ikakhulu kwabesifazane abazithweleyo labantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu. Hachi kuleli kuphela kodwa la kuzwekazile Afrika jikelele. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abaphathi intambo bezempila kahle emazweni ezansi kwezewazi le-Afrika bebethe gwaqa kuleli ngeviki ephelileyo kunanzwa usuku lokulwisana loqhuqho i-SADAG Malaria Day. Phezu kwamachumi ayisithupha ekhulwini, i-63% labantu basezansi e-Afrika bahlala endaweni ezilakho ukuba lomkhuhlane woqhuqho. Ukucubungula kwanyakenye ngalomkhuhlane, iWorld Malaria Report 2014 iveza ukuthi abantu phose izigidi ezingamakhulu amabili, i-198 million bahlaselwa yilomkhuhlane, wafa phezu kwengxenye yesigidi 548,000 phose bonke kungabase-Afrika. Udokotela David Pararenyathwa uthi lanxa ilizwe lizama ukuqeda lomkhuhlane, lisesephezulu inani labantu elihlaselwayo, ikakhulu eBinga, eWange, eMdoko leMount Darwin. Uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende asebenzelane nenhlanganiso ezizimele zodwa, ama-public-private partnerships, ukuchela indawo ezile miyane, kanye lokupha uzulu amalembu okuvalela imiyane, ama-mosquito nets. Unkosazana Anita Moyo ungomunye wabasebenza kuhlelo lokuchela imiyane ngaphansi kogatsha lwezempila kahle. Ukuchela lokhu uthi kuqakathekile ekubulaleni imiyane, ikakhulu kundawo ezilohlobo oluthwala umkhuhlane woqhuqho. Uthi kulandela ukuna kwezulu sebengene endaweni eziningi zeGwanda ezisengozini ngenxa yamachaphozi. Wengeze esithi lanxa lezi zindawo bezingaziwa njengezindawo zoqhuqho njengakuziqinti ezinjengeWange leBinga, uthi sekube lenani labantu elikhwelayo elitholakala lila lomkhuhlane osokwenze ukuthi baphange bayevikela izakhamizi.
I-RS kuthiwa yi-indoor residual spraying and yenziwa endaweni kuthiwa ama-low-lying areas, endaweni ezigcwele amanzi kakhulu. Ndiye kwanda mina ngaspray kwanda, so indawo engizaziyo sekuvuma ekhezi along i-border post. Inceda ngokuthi khona ngaspraya endlini, yabulala i-mosquito ingahlala emdulini. So abantu babengasalunywa kangawo i-mosquito, so iyapreventa i-malaria i-IRS yangkhona. Ngoba nxa abantu bengasalunywa eventually le malaria igcina isingasekho.
Umongikazi unkosikazi Thathenda Maphosa uthi lanxa imkhuhlane lo udinga ukuthi uhulumende aphathise ekucheleni imiyane, kukhona izakhamizi ezingakwenza ukuze imiyane ingagcwali indawo yonke. Uthi kuqakathekile ukuthi abantu bahlale endaweni ezihlanzekileyo, ezicentiweyo, njalo bavale amagodi alakho ukuzalela imiyane. Uthi lanxa iningi labantu likhala ngemali, kuqakathekile ukuthi imuli, ikakhulu abantwana abancane labesifazana abazithweleyo, bathole ama-nets afakwe imithi alakho ukutholakala emakliniki kunjawo ezaziwa ukuthi zigcwele umkhuhlane woqhuqho.
Njalo lathi simeke shota amanzi singawayekeli ihlele emagabheni lani lani, ngoba lakho yizindawo lapho i-mosquito iyathanda indawo ezinjalo izalele khonapho, lakho sokusigcina kusiba le malaria. Sizongezana nezizinto ke sokumele sisiqaphele utshani lakho, simeke sure siyabasuluku sikuquma uhlale kuclean nje endlini lasemagumeni lapho esifesi khona.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Eric Damasane uthi lanxa uhulumende ekhangelele ukuphathisana lenhlanganiso ezizimele zodwa, kuqakathekile ukuthi laye abe le mali yokuphathisa izizalwane zakuleli ezikundawo ezivame ukuhlaselwa ngumkhuhlane woqhuqho, hathi ukushona ecela.
Ngani kasitshengisa ukuya phambili njengelizwe ukuqakathekisa ezempila kahle. Kuza silimaza lokho njengelizwe, ngoba ungananzelela ipopulation yethu iyakhula njengeZimbabwe, into yomwe sina zona leyo. So nxa singa invest ikakhulu sibona ukuthi siyakhulisa ezempila kahle, sizazithola sesigijima sesimatasa sesidinga abazasincedisa, sizabe sihamba 2 steps siyaphambili, 4 steps sibuyele emuva, okungasoze kusincede ngalutho.
Inhlanganiso ezimele yodwa i-Community Health Working Group ingenye inhlanganiso ezisebenzelana lozulu ukuthuthukisa impilakahle elizweni. Obona ngokuhanjiswa kwembiko unkosikazi Hanani Khuphe uthi bayangena kundawo ezilomkhuhlane woqhuqho bekhulumisana lezakhamizi ukuthi kungaphephiswa njani impilo zabesifazane abazithweleyo kanye labantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu. Uthi kuqakathekile ukulisaneni lemikhuhlane njengoqhuqho ukuthi abezempila kahle bakhulumisane lezakhamizi beningana amacebo angaphathisa, ngoba ukuzala masu avela kwezinye indawo avame ukungasebenzi lapho abantu bengawakhwabithi. Wengeze esithi kuqhakathekile ukunika uZulu ulwazi ngemikhuhlane ngoba abanye bagcina bejwayele umkhuhlane bengasasukumeli laphezulu lapho ilunga lemuli lithe lahlaselwa.
Kukakhulu sikhangelele omama abazithweleyo, omama abamunyisayo labantwana nje abablow the age of 5. Sithi kuyini ongayenzakala kumbe singakwenza njengama-communities ukuthi sivikele kumbe siyehlise ukufa kwabomama laba abazithweleyo kumbe abantwana nxa besakhulayo. Siyafundisa abantu abahamba befundisa abanye, raise awareness.
Lanxa umkhuhlane lo ulokhu yingozi elizweni, inani labantu elifayo selehla livela kukhulu lamachumi ayisithupha lanhlanu, i-165 kunkulungwane yabantu, i-1000 ngomnyaka ka-2004 lisiya kumachumi amabili lasitshiyagalolunye, i-29 kunkulungwane ngo-2013. Okwakhathesi umumo mubi ebantwaneni lapho umntwana oyedwa kwabahlanu ofayo ngomnyaka uyabe ebulewe ngumkhuhlane woqhuqho. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqula elibona ngokhetho lokudinga inkokheli entsha iqembu leHighlanders selilahlele kathana amaphepha kamnumzana Ernest Maphepha Sibanda obefuna ukuba ngumgcinisihlalo waleli qembu. Kubika uJoseph Njanji.
Ukungemukelwa kwamaphepha ka-Ernest Maphepha Sibanda kutsho ukuba uphethe lesi sikhundla uPeter Dube ulakho ubuyela njalo kuso ngemva kokhetho olukhangelelwe ukuba luqhutshwe ekuqaleni kwenyanga ezayo njengoba bekuyibobo babili abakade bekhankasela leso sikhundla. Udaba lokungaphathwa kuhle kwemali yatholwa ngemva kokuthengiswa komdlali Obadiah Tarumbwa eminyakeni eyadlulayo lapho uMaphepha okwakunguye ozibambili uqembu leBhosu kanye lokuphatheka kwakhe kunsumansimane yendaba yokuthengiswa kwemidlalo kuzwekazi le-Asia ngesikhathi eyimanaja yeqembu lesizwe kukhanya kuyikho okwenze wavalelwa phandle. Umbango ususele kulabo abafuna ukuphatha isikhundla sikanobhala jikelele weqembu kanye leselunga lekomiti lapho kulabantu abambalwa abazancintisana loba nje ukhokhela iqula elibona ngokhetho olukhumkandla ethe ukhona omunye yena ongasambethanga ngegama ngoba ebengekho laye ovalelwe phandle. Imidlalo yenguqu ye-Africa Cup of Nations isiqale umbango we-remote control ezindlini ezinengwele Zimbabwe loba nje iqembu elimela ilizwe lingenelisanga ukuyaphatheka kulo mncintiswano oqale ngomgqibelo odluleyo elizweni le-Equatorial Guinea. Ekusungulweni kwemidlalo ngomgqibelo iqembu elimela ilizwe eliqoqela imidlalo ele-Equatorial Guinea libe ngujikelobhanqa 1-1 lele-Congo Brazzaville, kwathi komunye umdlalo wesibaya sikagroup A iqembu le-Burkina Faso linqotshwe nge-2 kanyanga le-Gabon. Ngensonto imidlalo yesibaya sikagroup B egoqela ubuphakathi kweZambia le-Democratic Republic of Congo kanye lowe-Tunisia edlale le-Cape Verde ifike komlindi uyacina zingujikelobhanqa 1-1. Imidlalo iqhubekela phambili namhla lapho kudlala khona amaqembu akusibaya sikagroup C njalo uqala uza kuba phakathi kweqembu leGhana leSenegal ukuthi owesibili kuzanqekelana iqembu leAlgeria leSouth Africa. Kusasa ngolwesibili kuzadlala amaqembu akusibaya sikagroup D lapho iqembu leCote d'Ivoire lizahlangana leGuinea ukuthi eleMali lizadibana leCameroon. Iqembu leChipolopolo eleZambia kanye leliBafana Bafana eleSouth Africa yiwamele uhlangothi lwezansi yezwekazi laseAfrika kule midlalo. Sikhangele imidlalo yenguqu edlalwe emazweni aphetsheya ngempela sonto edlileyo. Elizweni laseNgilandi iqembu leChelsea selivule isikhala semiklomelo emihlanu phezu kwengalane yemiklomelo phakathi kwalo leManchester City ngemva kokunqoba elikwenze eleSwansea nge-5 kanya kwathi eleManchester City lamnqotshwa nge-2 kanya ngele-Arsenal. Iqembu leChelsea lilakho ukungezelela leli nani lemiklomelo elilehlukanisa leManchester City njengoba lawa maqembu ezanqikelana emdlalweni olandelayo oza kuba sekhaya leqembu leChelsea. NgaseSpain iqembu leReal Madrid lokho likhokhela leBarcelona ngomhlomelo owodwa ngemva kokuba omabili lawa maqembu ephumelele emidlalweni yawo. Iqembu leReal linqobe leGetafe nge-3 kanya ukuthi eleBarcelona litshaye leDeportivo La Corina nge-4 kanya. Limpumela itshiye Real Madrid ile miklomelo engamachumi amane lanhlanu ngemva kwemidlalo elitshumi lathobamnombili ukuthi eleBarcelona lile miklomelo engamachumi amane lane lona lidlale imidlalo elitshumi lathobamnomunye. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kumdlalo we-AFCON phakathi kweSenegal leGhana, iSenegal inqobe nge-2-1. kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngintungamili Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga lilale.